Usenelise ukuba khona embuthanweni wayizolo owenzelwe eRainbow Hotel kobulawayo bathe ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe inkinga ezifana lokusilela kwamanzi, ukusilela kwamandla kagetsi okudala inhlupho zokusetshenziswa kabanzi kwemichina kulezinsuku yamakhompyutha, ukufinyelela ulwazi kanye lemisebenzi yenkohlakalo, leli dolobho kalisoze lavuka libuyele kusimo sokuba kontuthu ziyathunqa njengakudala. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube, uveza imibono yakhe ngokuvuka kukaBulawayo.
Indaba yokurevive industry kulaye yinto esegudwini evele ikhunywa umuntu onke, and into esiyifisa sonke njengabahlali bakoBulawayo, ngoba silodubo olukhona olokuthi abantu kabasebenzi akuphileki. So ukurevive industry kobulawayo vele yinto esiyikhangeleleyo ukuthi kakwenziwa ama-efforts wonke angenziwa. Siyabiza sikhalela ukuthi uhulumende kangenela bona ukuthi angasincedisa njani. While at the same time lati njengabahlali bakwabantu njengabantu bakoBulawayo sizinuka amakhwapha sithi kanti kuyini lati okufanele sikwenze ukwenzela ukuthi industry yakoBulawayo ivuke isebenze incedise impilo zabantu bakuleli dorobha.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi lanxa kule migoqo ethize uBulawayo kumele avuke noma kanjani.
uBulawayo kumele avuselelwe ephambili ukwenzela ukuthi abantu bakithi bekwanise ukuthola lapho kokubamba, abantu bakithi bekwanise ukubona impucuko, abantu bakithi bekwanise ukubona intuthuko ezayenza lokuthi lezi labantwana abazazalwa ngamuva bethole lokho kuthuthuka kusiya phambili. KoBulawayo into ebambe intuthuko ziningi izinto zangkhona, ngathi zimbalwa. Kule zinto ezibambe intuthuko ezisukela singathi ku-national government, kube lezi zinto ezibambe intuthuko ezisukela nje ku-government naleyo singathi i-local government.
Osakhulayo unkosazana Jacqueline Ndlovu yena uthi umbuso wezabelo yiwo ongavusa idolobho.
Inkinga zonke esihlangana lazo njengosadolobho wakoBulawayo esimayelana lokubuswa kwezizwe, ngokubona kwambe ngicabanga ukuthi ngabe i-devolution iyaqala ukusebenza, ngoba yonke into esikhala ngayo ngesilungu kuthiwa i-administrative.
Izakhamuzi zakoBulawayo zicele ukuba uhulumende atshengise isifiso sokuba idolobho livuke ngokusungula uhlelo lombuso wezabelo, labasakhulayo batholiswe amathuba okusebenza lokukhokhela idolobho. Amankampani amaningi akoBulawayo aseleminyaka phose engamashumi amabili evaliwe engasebenzi, osekuchiye idolobho linge lamafekithali athuthukisa isigaba. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.